uyabona kanti engakutshela khona okuliqiniso okuphelele ukuthi nxa amafutha abeshota kathana engawakhwele sese-$1.45 abengcono kunakathesi okuyikokhona. Ngoba ngikhuluma kunjenje kathesi-ke uyafica ukuthi amagaraji abe engalalayini ewomile engalalutho. Lawo abe enolutho ofica indwendwe imota seziminyene. Abantu bonke akusasetshenzwa, abantu sebetshona besemalayinini bexotshana lamafiweli, imihlangano iyaphostponwa, kuyakhansila izinto, abantu bexotshana lamafiweli, kanti iqiniso likhona amajaha la sesikhuluma eqinisweni. Kuba lula ukuthi bakhuluma iqiniso ukuthi into le sibehlula, kuncediswane ukuthi nxa sokusehlula kunje singabambisana njani ukuthi into le iphambili. Ngoba kathesi okuqinisweni iZANU-PF sokubehlulelo. And then bangaze baqinisa amakhanda, bafosela abantu beZimbabwe ukuthi bavumele kuphela. Wabona bathola imibhobho kwalamasotsha kodwa kusalayo kuliqiniso kuyeshayi.
Wona umkambo wensitha ayatholakala yini amafutha?
Uhlupho oluba khona umkambo wensitha awubi khona nxa amafutha engekho. Umkambo wensitha uba khona amafutha nxa ekhona. Khonokho nje ukuthi umkambo wensitha kawukho kukhomba ukuthi amafutha kawakho. Ngabe kuthiwa khona kulo mkambo wensitha amafutha abe khona kuthi labo abakwanisa ukulala nqalayinini bethaphuza bese besiyasidala umkambo wensitha. Yikho kwenzakalayo ngoba amafutha akhona abe khona abantu besenza umkambo wensitha. Kodwa kathesi amafutha angikhona kawakho ukuthi kwenziwe lowo mkambo wensitha ngoba owatholayo ngowasebenzisayo.
Akula yini lapho abathi bona bayamukela ama-US dollars kuphela nxa bethengisa amafutha?
Kukhona sibili lapha abamukela khona ama-US dollars bethengisa amafutha. Kodwa-ke okuliqiniso ukuthi akula muntu ohamba ngemota, imota uzibona ziningi kangaka eZimbabwe, ohola ama-US dollars. Balutshwana kakhulu abafiki le-1% abantu abathola inzuzo yabo nge-US dollars abathela kulezo ndawo zama-US dollars. Njalo abathela kuma-US dollars yilaba labantwana ababe ngaphandle ababathumezela leyo mali. Labo sebelobunzima ngoba abathatha imali e-Western Union sebeyithathelwe ngodlakela, sicatshile imali ebiswe ngabanikazi. So kunzima ukuthi abantu ukuthi bayakuya ku-US dollar. Angaba khona ama-US dollar alobunzima ukuthi abantu bathole. Ngapha laleyo-US dollar belo ayibonakali, lapho ebonakala khona iyadula. So akusebenzeli kunzima. Yikho ngithi ukuthi eqinisweni lapha uhulumende sokumehlile. Noqinisweni khona ukuthi uvume sokungehlule madoda sibambisane emisiye phambili.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kungaqhubeka kunje amaviki amabili amathathu alandelayo kungahamba njani elizweni la?
Uyabona umuntu ungaze umcaphule awukwazi ukuthi uzakuyeqa njani. Ungakhangela isimo esidlulakiso abantu abanye bafike, abanye balimele, abanye babotshiwe kodwa ngabantu abazondileyo khonapho. So umuntu unga evele sesesimeni sokuthi sumfuqe waze wafika esicineni kahlela lapho angaya khona. Uyadinga indlela zokuthi umuze ukuthi kona lokho kwenzayo kubuhlungu, uyazidinga indlela. So ukuthi abantu baza kuthini, kuza kwenzakalani, abantu bazadinga indlela zokuthi batyengise ubuhlungu abakini.
Manje amafutha la asilela koBulawayo leHarare kuphela kumbe la semadolobheni amancane la kwakula lutho?
Kwakula lutho, mina izolo bengiseHarare. Ngithwele nzima ukuthi ize ngithole wona lawo amafutha. Ngigcine senginyedwa ngumngani. Okuyindlela ukuthi sengisenza okokucela ngibone ukuthi ngizawabisela. Ngoba layo belawo ukuthi ngize shinda khonapha koBulawayo. So yikho ngikutshoyo ukuthi umumo kawulunganga, umumo mubi, kakusasebenzeki. Uhulumende angaze athulise, aqinisele, athule ngoba abantu bazilele. Kodwa eqinisweni akusasebenzeki la. Layo kukhambile.